izakhamizi ze-Insiza North zihlalele evalweni ngemva kokuchiselwa imizi, ukuchaywa lokuthathelwa impahla ngabezanu-PF bekhokhelwa ngabantu abaziwayo kulumango. Imizi ichisiwe, ezinye izindlu zadilika, kuthi lempahla zagecwa ngamahloka osekuchiye abantu bekhumbula izolo layo ebingamanga kuhle. Umgcini sihlalo wezaphu ezansi emaNdebeleni, umnumzana Matthew Sibanda, uthe ibandla elibusayo seliqalile ubuchapha balo ngoba sebekhangelane lokhetho lomnyaka ozayo.
Indenzwa izano enSiza North ukudiliza imizi yabantu beyichisa bechayo gonke izalukazi belimaza labantwana. Ngase ifuno waziyabona ukuthi izano siqalile ukuthoroleza abantu kwethusela ukuthi abantu bengenelise ukuvota ngokhetho luzayo ngo-2018 ngoba bazabe bengasela proof of resident sebebaleke imizi yabo bengasela ndawo eright ukuthi balelungelo lokuvota. So asiyithandi njengezaphi into leka yime ingaqhubekeli phambili.
Unina kaSobhuku uErnest Nxumalo kaWard 24 odilizelwe umuzi, impahla zahlahlelwa ngamahloka. Unkosikazi Silela Nxumalo uthi abezanu PF bathi abathokozi ngesikhundla esiphiwe indodana yakhe sobuSobhuku nguNduna uMajaha.
Umuzi udilike kangaka nje ngenxa yesikhundla uJahana asinika uErnest. Esomisa kumathe safika satshelwa kuhle induna ukuthi hayi lokhu azenza khona ukuthi ngusaphuku abaziwa emahofisini laye ekhona akazange aphilise. So sekubuhlungu nxa uErnest esemukela abantu abafuna indawo umthetho ewuthiwa nguJahana endaweni kaJahana. Yikho okubuhlungu kakhulu ukuthi wemukelelani uJahana kuyini asimfuni we-MDC.
Umlisa kaWard 22 enSango umnumzana Alexandra Mnyokeni uthe okwenzakale eInsiza North yonke lakonxumalo akukhulumeki njalo kaboni ukuthi amapholisa azakwenelisa ukucazulula lolu daba.
Umntwenti akwenzi uMP ngabe lokhu engakafiki usalukwazi uover 70 etshaku umnyaka edilizele umuzi wasala ungalandi babutha and bayalutha isiluthi uma somnye umntu engathi esusempilo khoma umfananyana omncane.
Abantu bakaNduna uMajaha badla luklubhu eInsiza North imizi edlula amakhulu amane idiliziwe, eminye yachiswa impahla bazithathela. Imizi ephahle umgwaqo oya eHarare iyachiswa kuthi abanini baxotshwa belengise izandla. Ngimele iStudio 7 ngiseInsiza North. Ningunompumelelo moyo.